Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi be-Studio 7, nangubhanda moyo komnyama esigabeni kwamagwama village Ward 9 Makhulela kulilima West Plumtree. Ninjani basakazi abahle, liphephile lapho elikhona? Yes, bona wona umkhuhlane lo le curfew ngapha thina silenyathi lendlala, hayi kunzima, kunzima, hayi phephani lani lonke bantu beZimbabwe lalapho elikhona naphandle kwelizwe laseZimbabwe. Yasha uzobunzima obukhona lapho eZimbabwe. Hayi asibambaneni, akuko okungapheliyo kuzephela lempi. Sasingacabanga ukuthi izaphela, yaphela. Silwisaneni nempi zonke lezi esihlangabezana nazo. Ngiyabonga.
Sanibonani Studio 7, ngiyabonga ukuba lani namhlanje. Engikucelayo ukuthi imlayezo kayimenyezwe ikhulumweke. Okwami ngiyasola abantu nxa bengena ku-Studio 7 bangena ngenhlamba. Thina be-church hayi asikuthandi lokho. Woza lelizwi elakhayo, woza lelizwi elakha abantu, hayi kona ukungenela ukulwisana labanye, ulwisana lohulumende. Nxa umuntu esapotayo libandla lakho lisapota umyekele, hayi kona ukusumlwisa ukuthi indaba ekhona phaya. Yekeleni into le njalo, asixoxisane ngemicijo eyakhayo ukuze kubonakale ukuthi singabantu njalo singenza intuthuko. Ebese ngikulibele ukukhuluma ngendoda engu-President Mugabe, hayi lo anakaza angakenze kuhle ngoba wayelolaka vele engafuni ukuzwisiso kwabantu. So lokhona mina ngiyambusisa umnangagwa, ngiyamkholwa ngoba uyavuma abavele South Africa uyabe mukela labantu abakhuluma izinto zabo abazithanda ukuzikhuluma. Umikiyosibili democracy, hayi mina ngiyambonga lo. Izikhalazo zabantu uyazemukela, asixoxisane naye. Ngiyezwa abanye balenhlamba bayathethisa, hayi asiyekeleni ukuthethisa, asidingeni sisombululo singamaZimbabwe. Ngiyabonga uMathema enkayi.
Hello Studio 7, linjani? Yalibingelela lonke emsakazweni. Apha ngithi ngikhulume ngendaba yale eGugurahunde ukuthi kuthiwa abantu bayagejwa emangcwabeni. Mbonani, indaba esizwisa ubuhlungu kakhulu dila le. Uze ungakhangela kathesi abanye abantu batsha batshele ezindlini, imindoda yakwona izagejwa njani? Abanye bayafaka nga-7 na-10 egodini, bazaidentifya njani abanye ngabantwana abanye ngabantu abadala? Kubuhlungu lokhu. Loba bami wafaka buhlungu, enyathela ngamasotsha bewela phezulu kwakhe, besithi umatrasi, amathambo akaqamukile, kathesi wayenjalo eqamukile. Ngiyewagebha bese ngibona amathambo akababa waqamukayo ngo-1983. Selifuna ukuthi senze esinye isililo sesibili, sibophele amalembe eminyango yamagedi yemizi yethu, sisiqalise ukungcwaba, sikhale futhi, siyethenga amabhokisi, sithibilale izinkomo abantu besidle. Hhayi, lingabo sizwisa ubuhlungu. Kwaphela lokhu, yekelanini nxa lingafuni ukuthi likulungisekelanini ngenye indlela. Khathesithi ama-birth certificate akulawa ama-birth certificate kwabulawa abantu. Thina sizubuhlungu lapho zisa ubuhlungu, safelwa sizubuhlungu ngalokho. Asithandi ukuthi yenze njalo. Umama lo okhuluma wayesikhiwa wethu uyakhokhelela iqula lelo, kabe uyezokhuluma lathi uqalelezwa ukuthi kwakuhamba njani. Yabonga kakhulu. Mazecholocho lapho awulaya khona abantu eGugurahunde. Yabonga.
Kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.